Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani sobe standekayo olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 24 kuLwezi 2017 nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Obe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo yena obotshwe libutho ekugenqulweni kukahulumende watshaywa kakubi ngamasotsha uzamiswa emthethwandaba namuhla. Umthethwandaba we-High Court unquma ukuthi ukuhluthunelwa kukamongameli Mgabe intambo zombuso libutho yinto esemthethweni. Elebotswana lithi lizimisele ukusebenzelana kuhlelo hulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo yena obotshwe libutho ekugenqulweni kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe watshaywa kakubi ngamasotsha uzamiswa emthethwandaba namuhla setheswa icala lobuhuquluzi. Igqwetha likaChombo umnumzana Lafumo Maduku uthi uChombo ulaliswe esibhedlela ngolwesine. Umthethwandaba we-High Court uthi ukugenqulwa kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe embusweni libutho yinto esemthethweni. Kusinqumo asethule izolo umahluli uJustice Chiweshe uthe amabutho athethe inyathelo leli ngoba bezo kulabantu abaduzane loMgabe ekade sebesenza bona umsebenzi wakhe lanxa bengavunyelwa ngumthetho. Abalwa impi yenkululeko yibo ababekweze isicelo kuleli dale besithi bafuna litsho ukuthi akulamthetho oyephulwa libutho ngokususa uMgabe. Kolunye njalo udaba umthethwandaba munye unqume izolo ukuthi uMgabe wephula umthetho ngokuxotsha uMnangagwa. Umongameli wele China umnumzana Xi Jinping lo wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin sebetshayele ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngokungena esikhundleni lesi njalo bathi bamfisela inhlanhla. Elebotswana selithembise ukusebenzelana kuhlelo hulumende kamnumzana Mnangagwa emizameni yokubuyisela eleZimbabwe esimeni sakuqala lapho umnotho owawuzinzile uzulu esidla esutha. Kubika uMathini Ngwenya.
Eminyakeni embalwa edluleyo bekungasekho ubudlelwano obuhle phakathi kwelizwe leBotswana leZimbabwe. Umongameli weleBotswana umzana Ian Khama ubehlele echudoza uMgabe esithi ungumbusi omubi oncindezela abantu bakhe njalo kumele ayehle esihlalweni. Kodwa ukuphatheka kukaKhama emkhosini wokugcoba umongameli Mnangagwa kube yisibonelo sokuthi ngempela eleBotswana selizimisele ukusebenzelana leZimbabwe. Le yinto ethose abeZimbabwe abahlala kumbe abasebenza kweleBotswana. Omunye wabantu laba unkosikazi Sipho Mhlanga.
Kube kuhle ukubona uKhama kulo mcimbi ukubekwa kukapresident. Uyatshengisa ukuthi amazwe omabili sengabangane njengakuqala.
Umongameli Khama ulobele uMgabe incwadi ngeviki edluleyo emkhuthaza ukuthi asuke embusweni ngemva kokugenqulwa libutho. Engakayi eZimbabwe uKama utshele intatheli zindaba eBotswana ukuthi kamzweli uMgabe ngendlela ekhithwe ngayo. Noma nje abanye bemthakazelela uMnangagwa bakhona abafana loRyan Moyo abathi akulalutho lokujabulela.
kukhanya babona mina abantu bajabulile kodwa mina hayi angikho kulabo abajabuleyo abantu ngikhona bezalibona iqiniso basuke balibala ukuthi indoda lo beyirathi endimini kamgaga kabachiyananga
Umnangagwa uthe ukhetho luzaqhutshwa njengoba kuvele kwehlelewe ngomnyaka ozayo izalwane zeZimbabwe seBotswana zithi lanxaza kuwamukela lokhu ziloyisa ukuthi ukhetho lolu lube olukhululekileyo kungela ukuxolebezela unkosazana Irene Dube ungomunye wabo
okokuqala siyamamukela upresident omutsha sikhanyelele ukuthi abholde i-rule of law ancedise ukuthi abantu bangatshaywa nxa sokusiwa kuma-elections ukuze sibe lethuba lokuzikhethela upresident esimfisayo okwesibili thina njengabantu bemathebeleland sikhanyelele ukuthi sibe included lathi kuma-programs e-development akhona ngenxa yokuthi lokho kwasuka ku-1980 asikaboni lutho olukhanyayo
ziningi izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBotswana ezabalekela ukutshabalala komnotho ekhaya emnyakeni edluleyo zazodinga imisebenzi kuleli kumbe ubuphepheli zibalekela uhlukuluzwa ngezizathu zombusazwe ngingumartin ngwenya oyindaba zestudio 7 ngisabron kule Botswana
Ibandla leMDCT lithi lifuna kuguqulwe imithetho ephathelane lokhetho ukwenzela ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo lube ngoluzasuthisa wonke umuntu. Sixoxele siphatha amandla saleli bandla kwele Melika umnumzana Mzobanzi Ncube yena othi umnangagwa ubemele axolise izolo ngombhuqazwe wegugurahundi.
Kumele ukuthi i-government kube into yokuqala ukuthi umnankagwa ngawuyenzile ukuthi axolise aphinde atsho lokuthi khona izizalwane zonke lezi ezabulawela izihlobo zizabhadalwa njani i-government. Into yokuqala leyo ukuthi uzame ukuthi uthokozise kakhulu abanye abantu aba-affectwa i-government yena le e-ZANU PF. Yikho engubona kuqakathekile kakhulu ukuthi sonke nxa siyabuthana ke sesithi sesizama ukuthi sakhe ilizwe lethu wonke umuntu uyabe sezizwa seyipart of this new Zimbabwe hayi khona ukuthi just a few nje abantu abazathaba ukuthi hayi lapha sesilento entsha but abanye lokho besele emaceleni ngale uyabo konke nje sengikhulumela futhi lamanye ama-opposition parties ancedisayo nje sasibabona abantu bama-opposition lapha labo bejabula sibili bekhankasa bethaba ngokuthi umgabe sephuma embusweni kodwa ukubonga kwakhona ngumongameli omutsha lokhu nje okuvele kumnankagwa bekungayisikho lokhuyana okutshengisa ukuthi ngumuntu nje ozimele sibili ukuthi laye simzule sithi let bygones be bygones. So kumele ukuthi nxa sisenza njalo wonke umuntu azizwe a part of that letting bygones be bygones.
Mhlawumbe ube khuluma la ngendaba yegugurahundi khonapho esithi let bygones be bygones okwedlulayo akube ngokwedlulayo mhlawumbe ubeyiphatha layo leyo ndaba esithi yasixolela neni sihambe phambili.
Uyabona ke le yangabe inhlekisa kakhulu ebantwini be-Midlands le-Matabeleland mnumzana Nkomo ngoba uyabona ukuthi abantu abadlula 30,000 ababulawayo awusoze uphombe ukuthi let bygones be bygones. Kambe sure asonto ngathi ungumongameli welizwe uphombe ukuma nje ukuthi hayi let bygones be bygones asikhohlwe nini ukuthi hayi i-government yethu yabulala abantu aba-over 30,000. Kambe sure ngabe kuliqiniso khonoko kungabe kuphilisana ukuthi sitho ukuthi khona sesizama ukuthi sakhe ilizwe sikhuluma izinto ezinjalo specially zivela kumongameli kuyayangisa lokho kakhulu Nkomo.
Ukhetho uthi luza kwenziwa njengokuhlelwa kwalo kumnyaka ozayo libona kuqula na imithetho ephathelane lokhetho ophosa lokunye leminye imithetho efana labo IPA kungakayiwa kukhetho ukwenzela ukuthi luqutshwe mhlawumbe ngendlela esuthisa wonke umuntu
ukuthi sibe lokhetho olulukhululekileyo kumele ukuthi imithetho yena leyo sivile nje aboposa labo IPA ikhitshwe uyabona ukuthi bekuzaba mnandi kakhulu nxa singamuza umongameli lo umnankagwa ekhuluma sivili khona phane mile esithi mina njengomongameli omutsha sengizimisele ukuthi imithetho le enjengokuthi iphosa i-IPA ngizayitshintsha uyabona umongameli okhuluma njalo e-addressa abantu bakhe esithi khona umthetho njengalowo owafakiwe wephosa weIPA ngizawukhipha. Lokho kutshengisa abantu abalaleleyo ukuthi khona umuntu lo ujonga ukuthi atshintshe izinto. And then aphinde futhi athi ukuthi si-attract ama-investors ukuthi abuye lapha elizweni ezo-investor kwenza ukuthi abantu izizane zakithi zibe le msebenzi. Thina i-government sizatshintsha imithetho yethu ye-indigenization, siyikhangele kuhle ukuthi yenzeni i-attract laba bantu ababuya bezo-investor. Uyabona? So into esifuna ukuthi sizizwe lezo, uyabo, ukuthi labo abasifakela ama-sanctions sizakhuluma labo ukuthi khona besitshele ukuthi kuyini thina kumele sikwenze ukwenzela ukuthi siphinde sibe lokuzwanana futhi. Sizama ukuthi thina njengezizalwane zaseZimbabwe sikwenze ukwenzela ukuthi sizwanele namazwe wonke, uyabona? Yizinto esifunda sizizwe lezo. Ayikona ukuthi uchayi ibhoda ngale nje upho umchayi indiva ungazwakali ukuthi uthini.
Umnumzana Muzi Ncube isiphathamandla se-MDCT eMelika. Kunjalo nje incwadi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibandala uvumelana lo Ncube.
Ukhanye lokhu eseceleni kakhulu lezana PF ngafuni kuyidanisa ngokusitshengisa ukuthi ubona abantu bamabandla aphikisayo, kodwa sithi yena kungabi londlakela. Lokhu yinto lo former president Umgaba ayitsho. Sifunaukuqala ukubona etshintsha umthetho wokhetho ewenze ukuthi kulandelwe isisekelo sombuso, njalo le commission yokhetho ikhethwe kathi.
Abakwamanye amazwe ubathembise ukuthi eleZimbabwe lizimisele ukudlelana kuhle lawo wonke amazwe omhlaba. Ubona ebasuthisa na ngamazwe akhe la?
UPresident Mnangagwa uyakudinga ukuthi abamanye amazwe badlelane laye kakhulu ngendaba ezimbalwa akhangelane lazo. Ezifana lokuthi uPresident Mnangagwa ule report yakhe e-United Nations eyathi yena wabhidliza inotho ye-DRC. Le yenza ukuthi adinge ukudlelana namazwe amqoka aqhakathekileyo afana le-America le-Britain ukwenzela ukuthi indaba le ingalilokhu imlandele siya phambili. Ngoba yena uhlezi egatsheni olungaluhle kakhulu ngaleyo ndaba, ngoba amazwe angaphetheya angamlandela ngayo amthwalise nzima kakhulu nxa kuyukuthi engaphangisanga wavumelana lawo. Ngibone ngani uzaphumelela njalo uzalwisa ngoluzima, uzalwisa kabuhlungu ukuthi ubudlelwano bakhe lamazwe aqakathileyo aphetheya anjenge-America leBrithani abe ubudlelwano lobu bube buhle kakhulu okwesikhathi eside kakhulu. Khonokho mbona kuzasiza abantu beZimbabwe kwezomkhonomi, kodwa angingazi ukuthi kwezelungelo labantu kungenza njani, ngoba phela kwanda ukuthi nxa kulo strongman e-Africa ebusa kwanda ukuthi aphonge ukudlalisa nje ilungelo labantu. Amazwe aqakathekileyo njenge-America leBrithani akhangele eceleni nxa yokuthi ona ayathola ubudlelwano obuhle naleyo lizwe.
Incwadi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi sizalethulela udaba lokugcotshwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kusezakala kusasa emsakazweni we-VOA Studio 7. Sizasixhuma ngumagakazi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz shortwave. Sizaqalisa ukulethulela udaba lolu kusukela ngo-10 AM kuze kuye phela. Bukelani njalo la ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele la ku VOA Shona.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise.
Leyo yi promo ebesilipheke leyo na ngokugcotshwa kukaMnangagwa sisuke sayidlala ke manje, kodwa isikhathi sayo njengohulumende odluleyo sesedlule. Usikomitshi wamapolisa umnumzana uGustin Chihuri uhozwe ngabantu emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Mnangagwa izolo eNational Sports Stadium kwangani ngumdlali webhola okhuthe umbekwa. Kodwa umkhokheli wamabutho uGeneral Constantino Chiwenga wamukelwe kuhle kakhulu umhlawumbe ngesizathu sokuthi nguye okhokhele ukugenqulwa kombuso kaMgabe. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Mm-hmm. Inkulungwane zabantu bezicwele eNational Sports Stadium eHarare bezobona ukugcotshwa kukamongameli omutsha. Umculi odumileyo uJah Praiser nguye obehlabelela njalo umumo obulapho ubufana xathu legigi lokuzijabulisa. Ngesikhathi inkokheli zebutho lamapholisa kunye labaphethe amajele bethembisa ukuthi bazasebenza ngobuqotho ngaphansi kukamongameli Mnangagwa, uZulu ujabule kakhulu ikakhulu kusafunga umkhokheli webutho uCommander General Constantino Chiwengwa.
Your Excellency, I, Constantine Veya Dominic Nyigazino Chiwenga, Commander of the Defence Forces of Zimbabwe, on behalf of all officers, men and women of the Zimbabwe Defence Forces, do hereby solemnly and sincerely swear.
Ngesikhathi sekufunga uCommissioner General Augustine Chiwuri, uZulu uvungame wamhoza abanye bememeza ukuthi ngayende ngayende ngesishona okutsho ukuthi akahambe.
Hayi. Okay. Augustine Chiwuri, Commissioner General of Police, on behalf of all the officers, men and women of the Zimbabwe Police Service, do hereby solemnly and sincerely swear, affirm and declare our true loyalty to you, Your Excellency the President of the Republic of Zimbabwe.
Kusukana ezisanda kwedlula uZulu ikakhulu abachayeli bathi babethwa ngumoya ngoba amapholisa engekho emigwaqweni kulandela ukungenela kwebutho kwezombusazwe. Olilunga ledale lephalamende owebulawayo unkosikazi Thabita Khumalo uthi basakhangelele ukuthi babone ukuthi uMongameli Mnangagwa uzagcwalisa izithembiso zakhe bengakathathi amanyathelo okuzama ukumqondisa.
Sokumele acace nxa isithi uzadinga uyadingela abantwana beZimbabwe imisebenzi eyidinga njani, abantwana bayithola njani leyo msebenzi, ngoba thina njengebandla leMDC ukucubungula kwenzileyo lezifiso lezazinika uZulu zihambelana lezifiso eziku policy document yethu okuthiwa yijuice. So sethemba ukuthi akazange akhiphe izifiso zethu wasifaka kuye. So sesamlindela ukuthi asazise njengabantwana beZimbabwe ukuthi lezi zifiso uzazifeza njani njalo nini.
Evumelana loKhumalo, ilunga ledale lephalamende uPriscilla Misehairambu Mushonga uthi khathesi awukacaci ukuthi ozatshintshwa kunkokheli zebutho lamapholisa ngubani, kodwa ukhulume okusobala ngomgabe ukuthi akasoze abotshwe.
Okokuqala ngingathi iphume kuhle ngoba uyenza ukuthi sizwisise izinto kade zibuzwa ngabantu lathi besifuna ukuthi ngasiyazazi njengabantu abangamalunga ephalamende. Okokuqala yikuthi besivele sibuzana ukuthi pho into kaMgabe izahanjiswa njani. Sikuzwile nikhuluma ukuthi hatshi uMgabe ngubaba welizwe, uMgabe ngumuntu lo owasebenza laye. Kukhanya akula nto ezakwenzakala ngento kaMgabe.
Unkosikazi Siphiwe Dube uthe bahlukunyezwe kakhulu ngamapholisa njalo bakhangelele ukuthi kutshintshe indlela ababeqhuba ngayo umsebenzi. Uthi nxa kuqathaniswa indlela amasosha ayasebenza ngayo emgwaqweni lokwenza kwamapholisa, isosha belile nhlonipho njalo lingahluphi uZulu ngokufuna imali yokufumbathiswa.
Ngokubona kwami ngubonileyo kusenzakala, ngibone ngani kubalulekile ukuthi nga at least security yatshintshwa, especially kusektha kaChiwuri, ngoba nginazela ukuthi uChiwuri indlela abantu abamhoze ngayo ngena iyatshengisa ukuthi kulokungaphatheki kahle kwabantu, especially during i-time naleyi amapholisa ayiwe in control, amasocha ayiwe in control, amapholisa angekho in control, abantu bebethaba especially in terms of corruption. Amapholisa they have a lot of corruption. Or at least maybe ngakhishwa yena uChiwuri kufaka umthetho oqinileyo, bona abantu abaphezulu bakhishwa umthetho oqinileyo, maybe ngxenye abantu eZimbabwe bangaphila ngcono. Ngoba sesikufuna i-change, sitshintshe upresident, sifuna ukuthi sitshintshe impilo yethu yonke itshintshe ukuze sikwazi ukuphila kuhle eZimbabwe.
Osebenza lenhlanganiso ezimeleyo uMagodo Ngamahlangu uthi amapholisa abengasakwazi ukuthi umsebenzi wabo ngowani, uthi abeseqakathekisa ukudinga imali ukuthi bathole imali okuyabe kuthiwe bayidinge.
Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
sekhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi akhethe abaphathintambo abalohlonzi abaza kwenelisa ukuvuselela umnotho. Kubika uGibson Bebe.
Okhangelele ukuncintisa kukhetho oluzayo edinga ukuba ngummeli weUmzingwane edalela iParliamente elilunga elizimeleyo umnumzana Ronald Moyo uthi umkhulu umsebenzi uMnangagwa abhekane lawo. Umoyo uthi ukhangelele ukuba uMnangagwa asebenzelane labantu abalohlonzi njalo abalolwazi olujulileyo oluzathuthukisa impilo kaZulu abafana lomnumzana Nkosana Moyo lomnumzana David Coulthard. Uthi ababili laba ngabanye babantu abamsulwa abathembekileyo njalo. Wengeze wathi angenza iphutha lokusebenza leningi labantu ababesebenza lomgabe uyabe ezigwaze ngowakhe ngoba uZulu elakho ukungamvoteli kukhetho oluzayo.
Angayenza iphutha lokubana asebenzisane labantu iningi lalabo abasebenzisane lomgabe. Ngokubona kwami engayenza njalo uyabe ezilengisile ngoba ngesikhathi sokhetho oluzayo kuyabe kusobala ukubana abantu bazabe bazamkhipha. Ngakho ngokubona kwami kumele akhethe ikhabhinethi elabantu abazimiseleyo ukusebenzela ilizwe leli ngoba sonke siyakubona ukubana liyopha njalo liyasilela nxa sesikhuluma ngezomnotho.
Amazwi kamoya agcizelelwe yisikhulumeli sabasha ebandleni le-National People's Party uKhulani David Ndlovu yena oxwayise uMnangagwa ukuthi kumele ehlukane lemikhuba kaMgabe ekukhetheni idale labaphathi ntambo bakhe ikhabhinethi.
uMnangagwa kumele ake ame isizano ake akhethe ikhabhinethi eyiyo ezaguqula isimo seZimbabwe. Kunje asimthembi ngoba siyakwazi ukuthi ube ngumuntu onjani, kodwa njengoba sengupresidenti akulanto esingayenza. But kumele abize wonke ama-opposition parties ahlale lawo phansi bavumelane ukuthi masithi siyafaka u-finance minister, sifaka u-finance minister onjani.
Omunye njalo osakhulayo uThembelihle Nyathi uthi umnumzana Mnangagwa kumele akhethe abaphathi ntambo abathembekileyo.
Esikufunayo lapha kugovernment leyazayikhetha kumele ibe inclusive and kube ngabantu abathembekileyo. Sesizwele thina ngamasela abantu bezani kunini shiwa betshontsha izinto kungabenefithi lutho. Akungeni abantu be-MDC, akungeni ama-candidates azimele odwa independent, akungeni lawo wonke MDC i-Welshman abakamjuru abakadabengwa. Sike sibone new change and into enkulu kakhulu esikhala ngayo sicela abantu abatsha bakithi abafundile
abasakhulayo labo kumele babe lesabelo kuhulumende kaMnangagwa baphiwe njalo lezikhundla ku-cabinet ngoba ikusasa leZimbabwe lisezandleni zabo kutsho ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube. Abaningi bathi unzima umthwalo osemahlombe kaMnangagwa ngoba kukunengi okumele akulungisise ngokuphangisa ukugoqela ukuvuselela umnotho welizwe oseliminyaka qe ngamadolo. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ngobani-ke umongameli Emmerson Mnangagwa? Nansi imbali yakhe ejulileyo. uMnangagwa wathwetshulwa yingwe mhla zilitshumi lanhlanu ngenyanga kaMpandula ngo-1942 njalo wazalelwa eShabani esabelweni seMidlands. Kuthe ngo-1955 esekhulakhulile uMnangagwa wabaleka labazali bakhe bayahlala kwele Northern Rhodesia esiyiZambia namuhla. Bebalekela uhulumende woncindezelo ngoba uyise wayesaziwa ngokuphikisa umbuso wabelungu. Wafika ke khonale waqhubeka ngezifundo zakhe, wagxila njalo kwezombusazwe edinga indlela zokulwisa umbuso woncindezelo eSouthern Rhodesia ingakabi yiZimbabwe. Ngomnyaka ka-1962 uMnangagwa wahukwa ngumuyi uWili Musarurwa ukuthi ebambane labanye abalweli benkululeko phansi kwebandla leZaphu. Kulapho-ke ahlangana khona lamanye amaqhawe afana labo James Chikerema loClement Mahatshi. Wazophuma kuZaphu uMnangagwa labanye sebengena kuZanu ngo-1963. Ezokulwela impi yenkululeko wazifundela kwele Gibhite lakwele China elabanye abagoqela uFelix Santana bazobumba iqembu elaziwa ngokuthi iCrocodile Gang. Baphenduka ekhaya sebevela eTanganyika sebezolwisa abelungu. waboshwa ngo-1965 uMnangagwa ngemva kokuqubula isitimela ngebhomba wagwetshwa wapika okweminyaka elitshumi emajele agoqela iKami. Wathi eqeda lapho wabuyiselwa kwele Zambia. Wasuka uMnangagwa eZambia wayabambana labalweli bempi yenkululeko kwele Mozambique belwisa abahuquluzi kulelo lizwe. Kulapho ke ahlangana khona loMgabe babanyamanye balwisa abelungu ele Zimbabwe laze lathola uzibuse ngo-1980. Ilizwe lithese lisezandleni zabensundu, uMnangagwa waba ngumphathintambo wakuqala owayebona ngezomvikela. Kulapho ke abikwa waphatheka kumbhuqazo weGugurawundi owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezimbili eMidlands laseMathebeleland. Yikho nje abantu abaningi bemzonda kulezi ndawo. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi ngalokho uMnangagwa uyesabisa njalo ulocuku.
Isihluko avela laso esihambelana leGugurawundi le-2008 lokuhluthunela amakhiwa amaplaza abo okungikho emthethweni, ngibona ngathi vele ingqondo yakhona ivele ikhona, kodwa abantu bayaguquka. Ye, nxa esesityelini useguqukile sizabana ngezenzo zakhe, kodwa imbali yakhe vele iyethusa.
Kodwa ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi uMnangagwa ngumuntu ozithobileyo njalo uthi ucuku lwakhe kakaze alubone.
Lokho engikubonileyo namaqhasisebeseeduzanduzane hhayi ngeke ngamfaka esabeleni sabantu abalolunya lento enjani.
Eminyakeni eyalandelayo uMnangagwa waba ngusomlomo wedale lephalamende, waba ngumphathintambo wezemali, okwakhiwa kwezindlu emaphandleni, owezomvikela, owezemithetho njalo wazoba ngumsekeli kamongameli Mgabe ngo-2014. Abanye bathi ukuthula kwakhe kutshengisa ukuthi ngumuntu ohlakaniphileyo ongabambi inhlwa ngekhanda. Kodwa uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukuhlukuluzwa aqhubeke ekwenziwa ngunkosikazi Grace Mgabe leqembu le-G40 engenzi lutho okwesikhathi eside kanye lokunqotshwa kaningi-ningi MDC eKwekwe akumvezi njengesihlakaniphi.
Ye, sizawuthiwa khona uligqwetha angazi ukuthi iyunivesithi laphaya khona yiphi, kuthi ukuba le digri yathi uhlakaniphile, angiboni njengomuntu olengqondo ezikhaliphileyo.
Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi lanxa bekhona abathi uMnangagwa ulocuku ulakho ukuphenduka.
Ububi esibubone busenziwa nguMgabe sibucabangela ukuthi izikhathi eziningi ubekhona la uMnangagwa encedisa lawo madecision, kodwa kakutsho ukuthi umuntu kaguquli.
Uxotshwe ngumgabe mhlaka 6 kulinyanga emedesa icala lokuzama ukumgenqula embusweni leqembu lakhe le-team Lacoste. Ubaleke wayaphephela kwele South Africa. UMnangagwa uphenduke elizweni kuliviki ngemva kokugenqulwa kukaMgabe embusweni libutho esezokuba ngumongameli. Ngezinye indlela uMgabe wayeqinisile ukuthi uMnangagwa wayevele efuna ukumgenqula embusweni, kutsho abanengi.
I, Emmerson Dambudzwa Mnangagwa, swear that as president of the Republic of Zimbabwe.
Ngimele iStudio 7 ngise Washington, nginguNtungameli Nkomo.
Zasha isimisa kubarantu.
Kubarantu.
Atis bangiz.
Aye ye. Aye ye. What's that answer? Aye ye, aye ye, what's that answer? Aye ye, aye ye, shasa,
yeah,
Jemo mkilo makosi gasi mfile watu kuchabule wapansi mfile wachenga masi mkateli samsokoro nginayo mkoko nispile gansi mbemshabe nwe stempiso mwine sfiso mkile gini matamba mshope lapo kusima kona lingboni sengpasope ganane ganane lingkupule ngalo mtulu ikatila ile silo kshuli nsilo kusela smilo kusafani la sentulu kia nkataza ngomtazo nyapanchaza njengo nyoni nchanchaza ngisa ngama punchline semnyango nyangongoza
kufesta Wabarati inzisa kuphela sile profile yakhe lizayizwa khona ba emsakazweni kodwa okwamanje asehlukane nasihlanganeni ntambama ngo 7 o'clock olivalelisayo ngontungamilinkomo lichone kuhle